sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Thanonoka Wande. Lingali vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 5 Mfufu 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga edalela eParliamente omnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Sithole labanye abalichumi lantathu asebencitshwe isibambiso sebail sebelokhu babotshwa kunyanga ezine ezedluleyo bakhangelelwe ukumiswa imithethwandaba lamuhla.
Okungimangazayo ukuthi kambe nxa kuthiwa kuyaholwa kuholwa umumbu abawunikezwa ngama-organization angasuyena uhulumende weZimbabwe.
Ibandla leZANU-PF letheswa icala lokuvala abantu ngamanga ukuze batshone belayinile belayinela umumbu ongekhoyo e-insiza lapho okulokhetho lwama-by elections linyanga.
Ngiyamuzwa umagalela mafa lapha kanti kodwa mina kamvumelane laye ngalokho akukhulumayo ikakhulu nxa ekhuluma ngendaba kaSibethe Msengezi. Kanti yena ungena njani umasimafa endaweni kaSibethe Msengezi?
Ilunga lebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule uphendula umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafazibanda owathi yena lomnumzana Joseph Chuma bayehluleka ukusola ukuchiswa kwendlu yelunga lebandla lezanu PF umnumzana Sibeth Msengezi.
Ngenxa yokuthi laba bantu abasebenzisa amadonki sebe lama-customer ezindaweni ezithiyethiyeneyo ezigoqela o-Country Park, olobhengu, olomagwegwe, uyafika sibizufike khonale le mayadini wo-Queen's Park uhlangana nezinqola zakhona.
Izakhamizi zakoBulawayo sezihlangane lodubo lwabo babhemi ababhodabhoda emalokitshini Santando bengeluswa njalo besidla okulinyiweyo ezivandeni zabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amalunga edalela eParliamente omnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Sithole labanye abalichumi lantathu asebencitshwe isibambiso sebail sebelokhu babotshwa kunyanga ezine ezedluleyo bakhangelelwe ukumiswa imithethwandaba lamuhla bezama njalo ukuphiwa ibail. USikhala labanye bakhe betheswa icala lokuphehla udlame ngemva kokubulawa kwelunga le-CCC uMoblessing Ali etshitungwiza ngenyanga kaNhlangula. Sebencitshwe ibail kaningi-ningi kodwa bafake isicelo esitsha ngemva kogwalo olusayinwe ngabantu abedlula amachumi azinkulungwane ezingamachumi amahlanu 50,000 besekela ukuphiwa kwabasolwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso. Abalandeli bebandla le-CCC bathi bazabuthana emthethwandaba eHarare lamhlanje betshengisela usekelo. Ibandla leZANU-PF letheswa icala lokuvala abantu ngamanga ukuze batshone belayinele umumbu ongekhoyo e-insiza lapho okulokhetho lwe-by election khona linyanga. Umgcinisihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South umnumzana Solani nje emnyama moyo utshele iStudio 7 ukuthi kuyaxokozela esigabeni sakhe phambilini kwalolu khetho mhlazi ku-22 kuyona le inyanga.
Kube isimanga sokuthi kona ibandla lokwehluleka iZANU-PF alika deli ngokurobha abantu bakithi, ngokuyabhyuza abantu bakithi, ngokubahlukumeza abantu bakithi. Singene emzini yabantu njengenjwayelo, sithola kungelabantu yonke indawo, saya ethudi one ezitolo abantu bagcwele, abantu kade befika bo 700-800 ezitolo, abantu behleli bebhalisa ukuthi abahola umumbu ku 22 okufana nayo futhi umbuzo ebenginawo ngangihlangana nabantu ngiyababuza ukuthi laba lapha kwenziwani bathi since ngolesine lokho esikhona la silokho esiphenduka kuthiwa khona umumbu yabuya lempuphu yabuya ukubana sizehola ngibuza ukuthi kambe lokho lehlela likwazi tibuya nini bathi kasikwazi silokho okwethu kufika sibhalo lokho sibizwa ngamagama sibhalisa ukuthi impuphu yabuya ngase ngibuza omunye ubaba samabhizinisi ukuthi awu kambe abantu bakithi barojwa kangaka kwenziwa yini wangiphendula wathi yebo abantu bezano izikhulu zezano zafika la zathi ukuze sibambe abantu kumele siyenze iplani sibarobhe sibabize ukuthi kuyaholwa okwenzela ukuthi amanye ama-opposition party nxa efika endaweni abafuna ekhampeni abangabatholi okungimangazayo yikuthi kambe nxa kuthiwa kuyaholwa kuholwa umumbu abawunikezwa ngama-organization angasuyena uhulumende wezimbabwe abantu bavunyelwa babuya begqoke amarigalia abantu bagqoke intsaro zezalo bagqoke amakepesi ezalo bagqoke izikipa zezalo bahleli ngeziququku nge-10-10 5-5-20 behleli abantu bakankulunkulu bethwele nzima so ngihlaba umkhosi ngithi kibo bantu bakithi bantu bematopo akula ongalambanga sonke silambile kodwa kubuhlungu esikwenzwayo ngoba whole day lithona lihlalisiwe akulanto eliyitholayo ceda ama-3 njengoba sekuyi 3 days lokho elisiya ezitolo kambe okwenu likwenza nini ingaba yindlala esisiboniso kumele sihlupheke kangaka yini so abantu ekade sibabona kade sibatshela ukuthi hayi siyabona abantu bakithi kulungile ngoba indlala elenza ukuthi lisetshenzwe kanje kodwa silethemba kula kudla okuzabuya nxa ukudla kuzabuyathathani ngoba ukudla lokhu ngokwenu vele kodwa ngaliseli siyavota livotele i-CCC umama uSindi Jongwenya abantu balovalwa abantu balefiye abantu bathi nxa singahlala emizini yethu kuthiwa kona lo ngasoze ebuye noma ngabe indlala isingakanani angeke thole ukuhola so ngiisimemo leso ukuthi bantu bematopo wathi 2 31 32 kambe shuwa ingaba siwoneni ukusenza sipanishwe kangaka ene ngepunishment eyenziwe yizano okulihlalisa 3 days lokho ebelibiza belizehola kukhombisa ukuthi for 42 years lokho ebeliropa kodwa kathesi lokho elingananzeleli
Alo ke ngumnumzana Solani nje eminyama moyo umgcini sihlalo webandla lesicc esigabeni seMathepeleland South njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi sizamile ukukhuluma labebandla lezana uPF kulumango kodwa kwehlula Ilunga lebandla lezano PF umnumzana Believe Gawule usephendule umsekeli wesikhulumeli sebandla lesicc umnumzana Felix Magalela Mafasibanda owatshela iStudio 7 ukuthi yena lomnumzana Joseph Chuma bayehluleka ukusola ukuchiswa kwendlu yelunga lebandla umnumzana Saibeth Msengezi umafa uthi amalunga ebandla lezano PF Alo siko lokusekela umongameli lanxa esehluleka ukubusa njengokwakwenzakala ngesikhathi sikamongameli Robert Mugabe lokwenzakala kathesi ngomnangagwa ugawule usithumele impendulo yakhe kumakhale kukhwini ngendaba yonale yesizwe ukuthi uthini
ngiyamuzwa uMagalela Mafa lapha kanti kodwa mina kamvumelane laye ngalokho akukhulumayo ikakhulu nxa ekhuluma ngendaba kaSibeth Msengezi kanti yena ungena njani uMafa endaweni kaSibeth Msengezi uSibeth Msengezi miyazi ukuthi ngomunye umuntu nje laye njengabantu bonke akuyini okumangalisayo ngoSibeth Msengezi Msengezi lo indaba kanti ukhulunyelwa nguye ngowabo yini yibo abamthumileyo yini ukuthi ayenze kunokwakwenzayo kume njalo anje abantu into ezazikhulunywa ngabolinda masarira yizo zena ezezikhona ukuthi babe trainwa ukuthi bayenze izinto ezimbi kuthiwe izano PF yekwenza kukhona lokho ukuthi bakukhuluma kade solinda masarira ukuthi babe hamba beshafundiswa ukuthi bayenze njani bengcolise izano PF into esiyaziyo la kade sakuphelanga kukhona ene kade siba lokho bekwenza futhi besiya phambili izinto ezinjengazane ezathi sizibona kono kwade ukuthiwa hey umuntu se lapha kwanja njani besenze izinto ezinjengazo besitage manage izinto zabo zenzana ukungcolisa i-government yezano PF yikho abakwenzayo okwamsenkezi lokuthi nasilani lakho njalo amapolisa aza kudinga khona ukuthi kwenziwe ngubani njani umthetho vele umele ube umthetho kulandele lokuthi kwenze kuhambe kanjani asinike sikhulume ngendaba kamsenkezi ukuthi ye usenkezi utshiselwe sesithina utshiselwe kusho ukuthi ngezinye indlela kubala ukuthi utshiselwe izano PF ngendlela akhuluma ngayo ngoba yinto abayikhangeleleyo leyo into abazenzayo indaba yama uthi yena ngakhona ukuya inviting sanctions ama sanctions acelwa yi-opposition yiyo i-MDC iyacela ama sanctions yikho abagijima ngakho la kathe sivele abafunda ama sanctions asuke bafunde ngama sanctions angabancedise ukutheni becile bengene embusweni ngokuzondisa abantu ngokuthi abantu bahluphekisa abantu ama sanctions la ahluphekisa abantu u-rapporteur lwano United Nations wathunywayo mamalwana wabuyela wakhuluma kuhle sibili kakhulu kazanga phambanise wathi yena ama sanctions ahluphekisa abantu makhaza eZimbabwe akula umuntu ophezulu ngalo hluphekayo ama sanctions abantu ama sanctions ahluphekisa abantu ordinary abantu abazihluphekelayo abantu kodwa nje yibo abahluphekiswa ama sanctions so nxa isho njalo ethele ku invite ama sanctions wapi yiwapi ama sanctions nga invite iswa ukuthi kutshiswa indlu kaMsenkezi ukuthi tshiswa ngubani kwaziwa yibo abakwaziyo lokho impi ye Russia le Ukraine impi ye Russia le Ukraine asonto yeZimbabwe le into yakhuluma ngayo umagalela mafu ukuthi impi ye Russia le Ukraine iRussia iyazivikela and iyakhuluma futhi iRussia ukuthi kungani senza kono kwani and wakhangela bona abantu abeRussia amaRuski lana amanye phakathi kwabo Ukraine iUkraine leRussia into eyinye ikuthi kodwa bona njengabantu abanjalo bona bayathakazelela omafa nje opposition ukusetshenziswa ngamakhiwa la iNATO efuna ukuthi ibe yelawula yonke into khona ngale ibe ingenela lemazweni endabeni zamazwe amanye yakhona kwaba kwenza eZimbabwe they impose ama sanctions ama African leaders asekhulume aba loud and clear endabeni le ukuthi ama sanctions kaasuswe wonke umuntu ukukhuluma khona kunjalo kambe wakhulumela ukukapula khona kwawo ngomagalela mafu thila we are moving on siyaphambili ngoba ilizwe leli lalwelwa ukuthi salikhulula salwa ukuthi selikhulule andimpi ungakhohle ukuthi yaliwe emaphandleni ayiliwa ngemadrobheni
lo ke ngumnumzana believe kaule ilunga lebandla lezano PF izakhamizi zakobulawayo zibikwa zibhekane lodubo lwabo babhemi amadonki ababhodabhoda emalokitshini sandando bengeluswa muntu besidla imibhida ezivandeni obabhemi laba ngabasetshenziswa ukuthwala okuthengiswayo okugoqela inhlabathi yokwakha inkuni umquba lokunye okuthiyetshiyeneyo ugeyina kumede saidi westudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association ukuze sizwe okunengi ngalolu daba
udubo lwamadonki lwaluvame kakhulu ephumula siyakwazi sonke ukuthi ephumula wakuthiwa kusemadonkini kodwa-ke ngenxa yokuthi laba bantu abasebenzisa amadonki sebe lama-customa ezindawo ezithiyetshiyeneyo ezigoqela o-Country Park olobhengulo magwegwe uyafika sibili uzufike khonale le mayadini kubo Queen's Park uhlana nezinqola zakhona usuya kibo unkulumane konke le ngokunjalo-ke idonki nxa-ke yahamba umango ingatshayisi ivulelwe ikhululwe iyazihambela lapho efuna ukuya khona okunye njalo esikuqaphelayo ukuthi idonki kayikhohlwa lapho eke yafika khona so ziyabuyela
abanikazi bobabhemi laba ngobani
abanikazi bamadonki bayazisusa idonki lezo bezigcotshela kwezinye indawo yikho kubangela ukuthi ufice ukuthi imibhida yabantu isidliwe ezinye sezigcwele emgwaqweni ngiyakhumbula impela viki ngiyanjesana lenye ifile lobhemula extension laphana duzane lesizane turn off esenta yomgwaqo okutshengisela ukuthi yayitshayiwe njengezikhathi zekuseni khonokhana-ke kubangelwa ukuthi bona laba madonki sebezichithikisa abazigcwalise yonke indawo okungasafana nakudala esasikwazi ukuthi hayi ungahlangana nayo kube uphumula kuphela.
Umthetho wekhansili wona uthini mayelana le nyamazana ezibhodabhodayo edolobheni?
Amadonki ngomthetho weBulawayo City Council amabylaws awo vele kawavunyelwe edolobheni ngoba idolobha siyondawo yezinyamazana. Amadonki lawo angananzela kakhulu asuka kulezi zindawo ezisemaphethelweni edolobho ezivalisa oMethodist oRobert Sinyoka lezinye izindawo ezigqagqele nje uBulawayo laba abantu abaphila sasemi urban singathi bakuma peri urban areas yibo ke lapho kuvela khona udubo lolu ngoba bafuyile lezi zifuyo ngakho le izifuyo lezi zigcina zichaphela edolobheni phakathi kube sokubangela ke lolu hlupho esihlangana nalo kathesi.
Lapha dube singathi umlando ukubani njalo kwenziweni ukuthi udubo lolu lulungiswe?
Kungumlando ke City Council lati zakhamizi ukuthi sincedisane City Council nxa sithe sabona amadonki ezulazule ezigabeni zethu sibafonele bavame ukuwathatha bafaka kuma-housing offices kube sokusithi-ke laba benzele locala babuye bazohlawula ukuze bathole amadonki abo ngoba abantu abenza khonoko sibili ngabantu abahlala emaphethweni edolobha abanye besebenzelwe lo mkhuba wokuthi umuntu awafake endlini khonapha emalokithini amanye nje edolobheni kakhulu sike sezwa into enjalo kubophumula old kubophumula south abanye beberenta befaka amadonki onalawo mbe izindlu lezi zingaphelanga umuntu afika afaka madonkakhe ukwenzela ukuthi angamcatsheni masefuna ukuwasebenzisa. So ngumkhuba nje osubhahile umkhuba omubi wenza ukuthi idolobho lingahlanzeki njalo idolobho libe yingozi kulaba abatshayelayo ngenxa yokuthi amadonki siyakwazi ukuthi nxa idonki ithe yangena emgwaqweni kunzima ukuthi sisuke kayifana nenkomo ethi ngeziwuhambi ngeze umsindo wemoto ibaleki.
Lo-ke ngumnumzana Thembelani Dube ongumqondisi weBulawayo Progressive Residents Association inhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ibandla leZANU PF lizaqhuba ukhetho lwedale leCentral Committee ngomgqibelo ozayo. Ukomisari webandla umnumzana Mike Bima uthi kulabantu abangamakhulu ayisikhombisa 734 abakade befuna ukuncintisa kodwa abafika phose ikhulu 93 balelwa ukuncintisa ngoba bengela minyaka emihlanu bengamalunga aleli bandla kuzigaba lezo abafuna ukuthi bazimele. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi isethekeleli ebesivela kwele India sibotshiwe edolobheni leVictoria Falls ngomgqibelo sizama ukungenisa izidakamizwa zohlobo lweheroin ezilesilindo sama-KG ayisithobamunwemunye ngomgqibelo simiswe emthethwandaba izolo. Izidakamizwa lezi zibizwa bezingathengiswa ngemali eyingxenye yesigidi i-$500,000. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibona nibasakazi abahle, andikubulisa bonke nje abakwethu, hayi hlobo labangani, hayi mphakazi wonke nje. Ngithi hatshi kwenele, masizimeleni, asivoteleni MP kaMthwakazi lo councilor kaMthwakazi. Siyabe sesiliqumile ilizwe ngoba siyabe silamandla okuzimela endaweni yethu. Mathi South, Manyikaland, Mathi North, Mathi North ngikhala ngani kakhulu ngoba yilapho esikhona, yayibona imbono yenu, hayi sisemuva because ibandla lingasuze lincede ngalutho. Ngiyabonga.
Studio 7 linjani basakazi bethu, benjani nje lonke? Hayi siyajabula ukuzizwa izindaba zeZimbabwe, sisizwa njengoba zinjalo zitshisa, sithi libambi njalo mpela. Hayi umsakazi ongasekela ihlangothi ovumelela noma ngubani ofuna ukukhuluma kustudio 7, hayi siyalibonga, siyalibonga. Kungasini kube kuningi kweZimbabwe sikwazi ngoba kuyafihla into eziningi zeZimbabwe, but ustudio 7 hayi uyazikhipha njengoba zinjalo, sithi libambi njalo, liqhubekele phambili ngomsebenzi wenu lonke nje. Hayi namhlanje uphawula nje kancane manje ngeZANU-PF futhi hayi iZANU-PF iqhubekela siliphambili yephululungelo likaZulu kodwa ngaphithe ama-sanctions akhitshwa akhitshwa njalo ama-sanctions kuboshwa intatheli izindaba zigwetshwa kuboshwa abantu be-TCC kuboshwa abemthwakazi akunzima kunzima so ama-sanctions ogawule bazashona bekhala bethi ama-sanctions akhitshwa ama-sanctions asoze khitshwa akhitshwa njani kanti ama-sanctions ubone ohulumende wabamnawo kephululungelo likaZulu kangaka hayi hayi ogawule laboshwa akebe kancane mana ukukhulumela iZANU-PF iZANU-PF yawona lapha nekhaya lapha kodwa uthi bona bogawule bayivikela sibili ungathi abantu abanjani ngambonde abantu besindebeni lapha ogawule labo shumi hayi hayi bengahlolisiswa kahle abantu aso besindebeni lapha angiboni ukuthi umuntu wesindebeni ngasupporta iZANU ngaleli ndlela
livuka njani Studio 7 omuhle basakazi bonke oEzra oGande oNtungamili oMathabili bonke oGeyina ngicela lingithinte olingithumelele inamba ezememba yestudio ukuze nyenelise ukuxoxalayo okuningi njengomuntu omutsha. Ngiyalibingelela lonke ngesithi abatsha sambeni sirejista sivota sikhupheni umbuso weZANU-PF osihlukumezayo. Manje siyabotshelwa amalunga ojobhu sikhala abasemajele akuqedakali sithwele nzima ungakhuluma uba ngumuntu omubi. Mina engikhulumayo ngingoDaniel Nxumalo owelupaka wadi khonapho elupani. Ngilibingelela lonke elupani kwapho ngisithi linjani ma-members e-TCC.
Sawubona sawubona Studio 7 salibonana hayi siyaphila lapha eCape Town cha ke ninikugawule man cha ke ninikugawule man ke ngizigawule ithini man lalo omunye wakhe bonke labantu abezala abakhulumela izayo lapha hayi ngiyabacela man hey ke manje ininike zona bobathathu labantu bakhulumela izayo bathi zabe right hayi ngiyabacela hayi bo kusho bona babona izayo basutha musi bona hayi ngiyabacela ke ngikhulume nabo mina hayi ngiyabacela ke ngibavuze nami kulento engizibuza wendlala ngimamele si Radio 7 athi le nto engifuna engikhathaza ukuthi ngemasakhubala wogawula ngizwa kakuhle ma ngoba nginombuzo enawo omkhulu engawubuza engifuna ubabuza wona. Ngiyabonga Studio 7 hhayi ngiyabonga kakhulu asonto yayo kodwa hhayi umbuzo nje engifuna ubabuza wona nje okwe-40 years le ngoba mna sithezingwasa sene-60 years ngisegangeni ngigqibe 40 years ngisegangeni suke nama-20 something years ekhaya but sizingqiba 60 years ngisegangeni hhayi ngiyabacela ngiyabacela
ye Studio 7 injani lonke be-Studio 7 hayi siyaphila hayi khuluma induna amakhalanga ngiphendula lobaba lothi khona Studio 7 eyikhetha uhlangothi amuzwa kahle ukuthi uqonde ukuthini ngoba kade yena vele ekuyiphi iphathi ngoba mayethi khona kukhunywa i-TCC kuphela angizwi ukuthi uqonde ukuthini ngoba abantu be-TCC ma beyiba bazithandela ukukhuluma angeke bevinje umuntu njalo abantu bezanu ma bafuna ukukhuluma akulanto ezabafosi ukuthi bekhuluma abantu be-MRP labo ma bafuna ukukhuluma labo akulanto ezabafosi so Studio 7 ngeke ihambe bakokodela ezindlini bavuse ukuthi bekhulume nkani hayi so kamuzwa ukuthi ubabani uzama ukuthini okuthi kanti yena vele ukuyiphi iphathi oyikhulumelayo
salibonani baphathi bohlelo siyabonga inhlelo elisipha zona imihla lamalanga ungani selingala linjalo lime eqinisweni angaze siyakwazi ukuthi ogawule labochuma bakufuni khonokho zonke iziphathi amandla zezanu kodwa okungasenani iqiniso liphuma njengokuba ngikhulume ngabantu laba abahlala bebotshwa bamanye amabandla aphikisayo sithi lanxa bethi kwakhona impilo yamakhiwa abantu bekhala ukuthi izolo impilo ibingcono lobade bebotshwa ukwathi ngumuntu omnyama versus ikhiwa manje namhlanje bona abezanu baba lomoya omubi abagcwele i-corruption bayatshontsha benzani kodwa iqiniso abalifuni kungakhunya iqiniso umsomele botshwa khathi esinampo abalokhuzeni abamabandla aphikisayo iba basemajele bodwa akulivino yedwa lwezanu phakathi angikwazi ukuthi kathi vele babona kunjani into abayenzayo kodwa lokho bekhala ukuthi ama-sanction izijeziswa zengezelelwe vele ngabi khona lo yedwa ngiyabonga
eyi sanibonani bafowethu nonke nje imthokazi omuhle balandeli baka Studio 7 Chris Gande mfowethu sakubulisa sacela phela usihlale nawethu ama-record mfowethu asibe bade kakhulu senze kakhona ukuthi usihlale ngithi nje angicele lapho ukuphawula kakhulukazi ngalo mjidalwana ozithi yena i-EFF wathi lomjidalona eshi angicabanga ukuthi unenkinga enkulu kakhulu uma ukuthi uzama ukukhampena kazame ngenye indlela hayi le nto uhambe etshela abantu ethi ye abantu baqamba amankantini uthenga i-ZANU-P F ini hayi nasifuna abantu abafana lo mjida mani lizwe lizame ukulungiswa ngapha nawo ubhizi uyahlangahlanganisa bese ngithi la madoda lawa ugawule nochuma la bantu nimabheke bafowethu ningaphiki ngabo la bantu phela bayahola lokho bakwenzayo bawuholela ngoba angicabangi mina babengabantu abacabangela abantu bengayenza into ezifana nalezi bebepholisha umuntu bempholisha nje bebhizi balekho bemcomba besazi ukuthi umuntu lona isigebengu esikhulu futhi thina akasifuni noba siwumthwakasinje so kusho ukuthi bona inkulu into abayitholayo hhayi abakwenza kusabalungele manje ngelinye ilanga sabashona ilanga nathi unkulunkulu uzosibona hhayi ngiyabona
Studio 7 livuka njani kodwa lithola njani basakazi bethu ye hhayi sibonge kakhulu kubaba uMagalela Mafa Sibanda hhayi ubaba lo ngiyamthanda kakhulu mani yindoda leyo mani yazi ukuthi always ukhuluma mnandi amakhomenti wakhe kaphonga untshuma nje kuphele ekhuluma into angayaziyo uyayazi into akhuluma ngayo and uyamuza ukuthi ngumuntu onesihelo nabantu and ubatshele into enhle kabi ubaba utshuma labo babu uGawule enhle kakhulu iplan enhle kakhulu ukuthi abashiyane layo yonke le nto ezami le bejoyina amaqemba abantu asesintwini ngoba sihleli labo bona sakhelane nabo kodwa into abazikhulumayo kuya kube buhlungu kabi ukuthi uze umuntu omdala ekhuluma amanga yohlaza tshoko babu uGawule ibhashi kalihlohlwa umuntu omdala yonke into ekhulunywa ngeZANU-P F uyakwazi nawe eqinisweni ngaphandle kokuthi uyakuholela wena ukukhuluma amanga kodwa iqiniso elisuka likhulunywa ngubabu uMagalela Sibanda uyabukwazi ukuthi ukhuluma iqiniso yonke into ekhulunywa ngeZANU-P F iqiniso ayikho into elingayiyala kumbe elingayiphikisa ngoba phela kasikhulumi ngeparty yase Asia sikhuluma ngeparty yaseZimbabwe ele 40 something yezibusa kanti manje ikupho okutsha ngayo esingaze liphikise limeqo lantwalazi lutho iqiniso libe lilazi hayi lingabantu abadala mani ibhashi kanihlohla abantu abadala vumani makho ukuthi kukhona la okungahambi kahle khona livume lingasekeli into ngoba liholele nakwenzi khona lokho selibadala for ukukhuluma amanga
lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 siyabonga
Zaguru ramunuti pa
Chinotenda
Uwaduze Chinotenda Kiyuhishuna
Chinotenda
Uyuindivili Siya bumba Siya chukuza Unibazaguru ramunuti pa Kazundu maliuka uka, uni mangua nani, imungu ni chichani. Baba kandi miri, blessing Zulu, Baba Wande, Baba Choto, Tete Mavelas, Mike Wove, Atash Goriwa, Thomas Sifasi, Murai Jena, Loida Moyo. Mangudra, Chingrei Madundo, Kowero, Rutendo Mawere, Godfrey Mchimba, Maike Okariati, Kirimu Zamiri, Tandekile Mshanga, Uganae Musengi, Madhiti Amdadibwa, Chris Dube, Francis Gandhi, Unga Milingomo, Black City Jeremiah, Sasbanda, Tusokumalo, Anasiti Andovu, Lundolozi Njovu. Ewa Katisiya, Tudoku Angarilai, Kibasa Guru, Ramakasiya, Basara Maita, Baba Banga, Safari Jema, Sandra Nyaira.
Siyabonga ngengoma yakho moyo waseZimbabwe esihlabelela ke ingoma ye Studio 7 esigqibela njalo uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami ngu Chris Gande. Nxa lifuna ukulalela indaba zethu njalo yanini ku www.voaindebele.com. kodwa ke singadibana kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama. Asidibane.